Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Leyitshona njani mthokazi omuhle yikudibana kuhlelo lwe-Studio 7 ngolwesine mhla zilishumi lantathu kumpalakazi 2018 igama ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga ezanu-PF asefikile emhlanganweni waleli bandla omkhulu owe-annual National People's Conference oyenzelwa esigodini eMathebeleland South kusasa.
Namhlanje bekulanga lokuqinisa-ke ama-delegate ethu abelandi conference le ezaqala kuzuhle kuzekusasa.
Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi batshengisele ezitaladeni namuhla.
Isibhedlela semuduli, isibhedlela yizinto eziphakathi. Sicela uhulumende usinike amayuthi, sicela uhulumende usinike imithi. Wasiphonisa ubaba okhuluma amanga, ubona niyayithola ngathi inhlonipho ebantwaneni.
Abafelwa izihlobo engozini zomgwaqo bakhuthazwa ukuthi bakhulumisane labanikazi bezimota ezithwala uzulu ngendleko yokungcwaba abafi.
Umuntu engalimala engozini, umnikazi wekombi webhasi buyabe ezahamba ku-insurance company yakhe namafomu wonke, then insurance company sihamba ku-insurance council of Zimbabwe ukuthi imali lezi ziprocesswe.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amalunga ezanu-PF avela ezigabeni zonke zelizwe abelokhu efika namhlanje emhlanganweni waleli bandla omkhulu owe-conference oqala kusasa esigodini eMathebeleland South. Namhlanje umongameli Masoni Mnangagwa unikeze ngokusemthethweni isikolo se-Sacred Heart Girls High School kulindawo isakhiwo sokufundela. Umnangagwa obemelwe ngumphathi ntambo wezemfundo umnumzana Paul Mavima uthe kumele umphakathi uqakathekise imfundo yamantombazana ikakhulu kuzifundo ze-science. Ezinye iziphathamandla zaleli bandla ebezi kulumkhosi zibalisa umnumzana Kane Matema lo mnumzana Abednego Ncube. Bekuleminye imicimbicimbi etshiyeneyo egoqela eyokuhlanyela izihlahla lokukhankasela amalungelo abantwana labesifazana kulindawo. Umhlangano we-conference lo obizwa ngokuthi 17th Annual National People's Conference uqhutshwa phansi kwendikimba yemizamo yokulungisisa umnotho welizwe ethi Zimbabwe is open for business, peace, unity towards an upper middle economy by 2030. Ukhangelelwe njalo ukusungulwa kusasa uphele ngomgqibelo. Umnumzana Joseph Chuma, ilunga ledale le-Central Committee yezanu-PF, wasefikile emhlanganweni lo. Uchasisele usithanekile mhlanga we-Studio 7 okuningi ngalolu daba.
Yes, engingafika ku-venue. Namhlanje bekulanga lokusikisa-ke ama-delegate ethu abelandi conference le ezaqala kuhle kuhle kusasa. Namhlanje bekusenza nje izinto ezinye nje ezinyakhona kokuthi kuhlanyelwe izihlahla nama-awareness campaign achiyetshiyeneyo khangela futhi ukuhlukumeza kwabomama labantwana amankazana esanda kudlula la kunoku nezinto ezinjalo nje. Kodwa-ke ilanga lakusasa yilo kwilanga elimqoka-ke lapho-ke uyabe sokusukungula khona indaba zangkhona i-conference qalisile okugcweleyo.
Kuyini elikukhangeleleyo kakhulu kokucubungula kule i-conference?
Ikhangelebana sikhangele indlela ongabanjwa ngayo indaba yomkonomi, njengoba sekubona abantu umkonomi ulobu usehla usiya phansi, abantu bafuna ukudizela phansi. Ngakho ke thenge ebandleni busayo-ke ukuthi somele singene sibili phakathi kwemicabango ejulileyo ubana sonona singakwenza njani ubana sikulungise indaba leyo mkonomi ingani lobu isiwa ngokuphela abantu bethwala lobhu.
Abanye njalo bathi bayasola ukuthi ibandla le-ZANU-PF elikhanya lingakho kathesi yikuthi ligcizelele ukuthi umongameli Mnangagwa nguye ozancintisa kukhetho ngomnyaka ka-2023.
Umongameli nxa uhlala umuzi ekhuluma uhlale ekhuluma wona umkhonomi kakhulumi ngezepolitics.
Kulabe bandla le-ZANU-PF okuthiwa bahamba besuke eHarare ngenyawo besiya esigodini, libona kudingeka lokhu?
Ngizwile ukuthi kulabantu abahokayo, kodwa njalo ngingabona abanye abantu abegqoka amathisha njalo lapha esigodini ebefikile lapha. Ngibona ngantu njengamakhampeni onalawo ohamba behlanyela izihlahla lento ezifana zona lezo. Ambond ukuthi ngama-endorsement, ama-endorsement azayenziwa ngesikhathi esifaneleyo. Kathesi sisanda kunqoba ukhetho lemi amandlezi wonke le focus ethu yonke kumele siwukhangelele ekwakheni umkhonomi wethu lowo esilawo lapha kwelakithi eZimbabwe.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga ledale le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF obekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 esesigodini. Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi batshengisele esitaladeni zakoBulawayo namuhla. Kubika ubathabile Masuku.
Odokotela laba asebelamalanga alitshumi lantathu bekhalala umsebenzi bathi batshengisele emigwaqweni ukwenzela ukuthi uhulumende akhulumisane labo ngokuthi bahole amadola, uhulumende athenge imitshina ezibhedlela yokwelaphisa izigulane lokunye okumbalwa. Kade bekhalala umsebenzi bezihlalele ezindlini zabo. Udokotela Mnyaradzi Sithole, omunye wabodokotela abatsha, uthi kuningi kakhulu okubahluphayo.
Thina khalethi sinezikhalazo zethu, manje sesathi siqala i-contract date ngama-US dollar. Kathe sesiya i-RTGS engaziyo, njalo sathi sifundisa thina esikolo, safundisa ukuthi kunama-safety protocols. Kathe empilo kunje so, omama akuthi ngabe-maternity, abana abazithela ama-gloves, ama-gloves vanika ngama-US dollar. Bona obaba bahola i-bond, bahola i-RTGS. Kunje so nxa sikhuluma esibhedlela kwamaphilisi, isibhedlela semuduli, isibhedlela ngezinto eziphakathi, sicela kuhulumende usinike sikela hulumende usinike imithi. Wasiphomisa ubaba okhuluma amanga ubona niyoyithola ngaphi inhlonipho ebantwaneni. Ngomatch istrike lathi liyasinika amaphilisi, khathese sikudisembe akula maphilisi. Sicela lisihloniphe, sicela sisebenzisane. Odokotela siyayithanda impilo yabantu, sincedeni.
Udokotela Moyo uqhubekele phambili esithi kabasenelisi lokuphandela imuli zabo.
Ngithene nje njengamadokotela abasebenza empilo, sizama ukutshela hulumende ukuthi impilo yethu amaphilisi athole nzima. Imithi ayikho esibhedlela lapha, akusasebenzeki. Siyazama nje lathi ukuncengisa lathi ukuthi sizwe lapha, lathi asisakwanisi. Sisesaba because imithi akula, one asilamali ekuya emsebenzini. Two, lathi le muli zethu asisakwanisi ukuzisebenzela because imali ayisakwani le. Besithi nje lapha, besibona ukuthi bangenza njani ukuthi bethole ukugula. Into emsebenzini siyafuna, but akusabuyeki.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zohlangothi lwezempilakahle. Kusenjalo, kulabantu abatshengisele phandle kwamahofisi enkampani ye-Western Union besithi sebelamaviki amathathu bengatholi imali ethunyezwa izihlobo ezihlala kwamanye amazwe. Omunye wabo unkosikazi Sipho Sibanda othi uselamaviki amabili edinga imali yakhe e-Western Union.
Ngilapha esemnye fortu nginanda imali umabazali usesibhedlela uthunyezela imali njengoba iZimbabwe lethu funa iyise singaliholiyo khona akhona umntwana usethunyezela imali kuba umama kha-operate ama-doctors astrikile no money to operate umama khaethu esemnye mtwist ngathi tomorrow siyayemjova funa imali yethu esemnye nasizibeleka.
Unkosazana Sindiso Mpofu uthi kukhanya engani imali isinikwa abanye abantu ngendlela engaqondanga.
abantu be Western Union sile 2 weeks sivukela lapho kuzona inyele imali zethu and asizitholi izimali zethu abantu laba kumbe kule corruption abayenza because uyabona abanye ababuya back of the line ubona umuntu engena phakathi aphuma ngile phakathi aphuma and then uzabona i-management iphumile itshela ukuthi akula mali libuye kusasa libuye kusasa libuye kusasa ikusasa yangibona kuze kube nini silokhu esivukela izimali zethu because abantu bakithi bafakile izimali basebenza nzima phandle kwelizwe ukuthi basithumele izimali zethu but asizitholi izimali zethu sesidiniwe ngoba lo mhlobo uyadula kathi sibesilokhu esigada siwaste izimali sibuya khona phela enyini uzudinge nemali yokuthi uthenge ukuthi sesikhathele and enough is enough now asisafuni zimbulu obulawayo sesifanele ukuthi siyadelelwa and sesifuna ukudelela lokhu kuphele khathele o abasibangayeni explanation sebejayelekta abayenzayo then sebejayele ukuthi siyazithulela bangasithothi kusasa sizithulele size sifune sikhalala siphume elayinini
unkosikazi nomathemba sibanda uthi bafuna imali yabo ngesiphangiphangi
lapha ngibuhlungu nephandle e-Western Union ngibuhlungu kakhulu u-anti wami from Zambia ufakele imali last week nge-Wednesday I've been coming here every day bethi akula mali imali yona leyo ngifuna ukuyisebenzisa kakhulu umntanami uya ku-form 1 and I wanted him to go to a good school I wanted him to go to Mpopoma High School Mpopoma ithethe abantwana ngemandi akusela ndawo so umntanami kasaye Mpopoma angazi ngizamusanga ngenxa yemali engaphumanga e-Western Union akuna mali abatsheli the reason why from last week abatsheli ukuthi why ungenamali ngabatshela phela abantu bona laba abasifakelayo imali ngalani ukuthi hayi lingafaki ezimbabwe akulamali besitshele ukufaka iziningi indawo ezisizela imali ziningi kakhulu but nasebesiprepared i-Western Union ofishi sasingakwase kule problem enje imali yangibona nxa ifakiwe from Zambia iyabe ingaphi ngapha nxa ukuthiwa ngayikho ngapha babe beyise ngapha that's the question the main question is where is the money
abasebenza e-Western Union bazivalele emahofisini bala ukukhuluma lomsakazo we-Studio 7 ngodaba lolu ngimele i-Studio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC
Abanikazi bamabhasi lezinye izimota ezithwala uZulu babanjwa ngomthetho ukuthi bathenge ipassenger insurance ukwenzela ukunceda abalahlekelwa kumbe abalimalelwa izihlobo engozini zomgwaqo kubika uMavis Gama
Kulabantu abaningi abalimala labafa engozini zemigwaqweni nsuku zonke kweZimbabwe kulabantu abafika phose amachuma esikhombisa abasanda kufa engozini zemigwaqo elizweni kulandela ukubhekuka kwebhasi lezinye izimota kunsukwana isanda kwedlula kulabanye abasesibhedlela abalimala enkozini lezinye abehluleke ukuhlawula imali efunakalayo abenhlanganiso ye-Insurance and Pensions Commission bathi abantu abaningi kabakwazi ukuthi abanikazi bezimota ezithwala uZulu balomlando ukuhlawulela labo abafa kumbe ukulimala emigwaqweni Isikhulumeli sekomishini le uNumzana Lloyd Gumbo ulandisa ngokuqhatheka kuba le insurance
umuntu engaba involved kwa accident ona le esebhasini oye kombini eyile passenger insurance bakhangela ukuthi umnikazi wekombi o ibhasi yakhona o abantu ababona ngomsebenzi wamakombi akhona wamabhasi akhona ukuthi bahambise ilist yabo lamafomu kwi-insurance company lapha abathenga khona i-insurance i-insurance company leyo layo iyabiza hamba kwi-insurance council of Zimbabwe insurance council of Zimbabwe yi-association yama-insurance company awathengisa ama-insurance policies wona lawa awafana le-passenger insurance insurance council of Zimbabwe iyabiza bhatale imali lezi abantu abatshonileyo nabantu abalimeleyo engozini bayabiza bhatalela ama-hospital bills
uchazisa kabanzi ngokusebenza kwe-insurance le kulo oyabe eyithethe njalo ekubhizimusi lokuthwala uZulu
singakhangela ingozi ezenzekele 2012 to 2018 kathi ezinye ezibulele abantu abaningi kakhulu Insurance Council of Zimbabwe sikhiphe $1 million ukukompensata abantu abatshonileyo nalabo abebesesibhedlela ukuthi bayelatshwe
ulandisa njalo ngokumele uZulu akwazi phezulu kokusebenza kwale insurance.
Umuntu engalimala engozini, umnikazi wekombi webhasi nguye abezahamba ku-insurance company yakhe, la mafomu wonke, then insurance company sihamba ku-insurance council of Zimbabwe ukuthi imali lezi ziprocesswe. Singakhangela khonapha like le ingozi eyenzakaleyo eRusape, insurance council of Zimbabwe isibhadale $350,000 kubantu abatshonileyo nabantu abalimeleyo kuma hospital bills, but ifiga le isikhangelile ukuthi yabiloku ikhwela because kulabanye abaloku basesibhedlela, so imali zakhona ziyabe ziloku zikhwela, but insurance companies ziyabhadala.
Abahlanganiso yamagqwetha alwela lungelo loluntu eye abameli Human Rights Lawyers and Network bathi uqakathekile kuZulu ukuba azwisise phezu komthetho othinta indaba zengozi zemgwaqweni, o-Road Traffic Act. Umnumzana Tinei Mkwewa wenhlanganiso le uchasisa ngosizo olutholwa yilabo abehlelwa zingozi zemgwaqweni.
Kulendleko ezokuthi abantu bengakwanisa ukuzithola emthethwandaba. Lezi ndleko zifana lani? Zifana lendleko zomuntu uma esesibhedlela, indleko zokuhamba echithela kumbe esibhedlela, indleko zokulungisa imota uma ifile, njalo kungaba lendleko esithi yona yi-maintenance yabantwana ababetshiwe ngumuntu oyabe efe engozini.
Uchazisa njalo langokuphathelane lomnikazi wemota etholakala ukuthi yiyo ebingalungelanga ukungena emgwaqweni.
Nxa ingozi ikozelwe yikuthi umshayeli waleyo mota uyabe edakiwe, sithi personal liability, kutsho ukuthi kumele obotshiswayo ngumshayeli. Kodwa nxa ingozi ikozelwe yikuthi umshayeli waleyo mota ubengela license, kudingwa umnikazi wemota lo omnike imvumo yokutshayela imota engela maphepha akwanileyo, kumbe imota yahamba yona ingaphilanga kahle.
Omunye wabalahlekelwa yizihlobo engozini yomgwaqo, umnumzana Evans Shaba, isakhamuzi yakoBulawayo, uthi kubuhlungu ukufelwa yisihlobo engozini yezimota.
Isihlobo zami kubuhlungu kakhulu, akunzima sibili. Sicela abashayeli bamabhasi balandele imithetho emgwaqweni.
Isikhulumeli senhlanganiso ye-Passenger Association of Zimbabwe emhlubulweni wasemandebeleni, umnumzana Norbert Mafu, uthi kumele idale lephalamende libumbe eminye imithetho ekhangelane labantu abafela engozini zemigwaqo.
So sibe sicela njengabe-Passenger Association ukubana bakithi abantu bayaphela, kodwa abantu abakhanda imithetho bekhona. Imithetho kayikhandwe, ifakwe njalo isebenze. Abaza kwehluleka kuyilandela leyo mthetho baboshwe, bafakwe ezintolongweni.
Abafelwa kumbe abalezihlobo ezilimala engozini yezimota bakhuthaza ukuba bakhulumisane labasebenza kweze-insurance ukwenzela ukuthi bahlawulwe ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz.
Live talk kuhlelo lwabesifazana athi asihluzeni bomama lamhlanje, sihlolisisa isimo sokonakala komnotho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. sibukene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yentatheli zindaba Committee to Protect Journalists ithi kule ntatheli zindaba ezedlula kancane amakhulu amabili lamashumi amahlanu ezivalelwe entolongweni emazweni atshiyeneyo. Ilizwe le-Eritrea linentatheli zindaba ezilitshumi lasithupha ezivalelweyo. Umcebisi kamongameli weMelika kwezomvikela umnumzana John Bolton namuhla wethule iziqondiso zobudlelwano belizwe leli lezwekazi laseAfrika eziveza ukuthi eMelika lifuna ukwenza santando kwezokuthengiselana impahla lokunye okutshiyeneyo. Inkokheli yamabandla atshiyeneyo kwele Uganda isemhlanganweni ohlolisisa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2021. Kulabanye abathi uZulu uncindezelwa okumangalisayo kulelo lizwe. Ukuxokozela osokuqhamuke kuZanu PF phezu kokuthi ngubani ozancintisa emele leli bandla kukhetho lukamongameli ngo-2023 sokubangele imibuzo eminingi kuZulu. Abanye besithi sokuvukile njalo ukulwisana obekukhona ngesikhathi sikaMgabe. Izabelo zeZanu PF sezimemezele ukuthi zifuna umongameli Emmerson Mnangagwa abe nguye ozancintisa emele leli bandla kukhetho olusale minyaka emihlanu ukuthi lwenziwe. Umbuzo omkhulu usuke ube ngokuthi kanti kujahweni njengoba ilizwe lisanaphuma nje kolunye ukhetho. Impendulo ngokutsho kwabanye yikuthi sokulokulwisana phakathi kukamongameli Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Kodwa abanye kuZanu PF bayakulandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu lelunga leZanu PF umnumzana Belief Gawule onguye osungula lingxoxo.
Okwenzakalayo yikutshengisa usekelo kumongameli welizwe, kumongameli webandla leZanu PF President Emmerson Mnangagwa. Yikumtshengisa usekelo, kumnika usekelo ukuthi anyathele ngamandla. Lokho kutshengisa ukuthi umhlangano uyamtshengisela ukuthi hayi mongameli singemva kwakho, sebenza, akulanto engakuphambanisa njalo engakuthandabuzisa ukuthi siyakusekela singemva kwakho. Lusekelo silo olugcweleyo olwethulelwa umongameli welizwe kunye lomhlangano weZanu PF.
Ukuxokozela esikubonayo lokho sike sakubona ngesikhathi kulokulwisana okukhulu phakathi kweZanu PF. Abasekeli bakaMgabe behlala begcizelela bememezela njalo nje ukubana bafuna abe nguye oncintisayo kukhetho oluzayo. Kusenzakala lokho ngoba kwakulokulwisana okukhulu phakathi kwakhe uMgabe unkosikazi Joyce Mjuru lo mnumzana Mnangagwa. Kathesi kungaba sokutheni Ndlovu?
Le yimpi inkalakatha ekhona kubandla leZanu PF njengokushilo ngaphambilini. Sikujayele khona lokho. Kathesi impi ekhona ikuMnangagwa lomsekeli wakhe onguye wamfakayo uGeneral Chiwenga. Uchiwenga uthi sokumphuzele sefuna laye kuphatha intambo, yikho ke ufuna uMnangagwa ke aphume ke nabe seqedisa isithema bese ezongena ke ngo-2023. So yimpi ekhona kuZanu PF ngama-factions akhona kuZanu PF lapha nje sokutshengiselana amandla. Sasikunanzelela ngesikhathi sikaMgabe ngasenesi sikhathi babesukuma bonke bameendoze lo mnyaka wakhithwa ngawo uMgabe ka-2017 wama-province onke ameendoza, uyibona kaphela inyanga ezithile batshintsha futhi endoze uMnangagwa. So yimpi nje ngama factions akuzano PF. Kuyadanisa kakhulu ngoba izano PF iqalisa izimpi zayo iqeda ukuwina ukhetho, iqalisa ukulwa ibise kukhohlwa ngeeconomy, bakhangela ama factions abo balwe balungiselele ukhetho olulandelayo, barige bangene njalo baqalisa ukulwa njalo, abalandaba lempilo yabantu, abalandaba leeconomy. Yikho sokubona kusenzakala kathesi izimpi ngama factions akuzano PF nje akulanto enkulu eyenzakalayo.
Babu Gawule uyamuzwa uNdlovu?
Ngiyamuzwa babazala, kodwa ke ngithanda ukuthi ngithi ngicace lapha ngithi umbono wakhe lo ubaba uNdlovu njalo ngiyawuhlonipha kakhulu. Ngibe sengisithi mina kodwa ebandleni lethu kathesi sekulomahluko omkhulu okhona, akusenjengayizolo ngesikhathi umgabe sekhona, ngesikhathi kulo mgabe wabula ama-factions liqiniso lelo kathesi, kodwa ama-factions asekho. Engingakutsho yikuthi ama-factions engasekho nje sesile faction eyodwa kuzanu PF eyikhokelwa nguMnangagwa. Ama-factions lana adilika ngokudilika kombuso lwalodlulileyo, kodwa kathesi sithi thina hhayi uMnangagwa siyamsekela njengomongameli welizwe, njengomongameli wephathi wezanu PF. Asebenze siyakwazi ilizwe lenhlupho eziningi okakathesi, kodwa sithiyamthengisa simnika njalo amandla lokuthi hhayi lanqaku sibanje akukhanje ukuliwe phambili, akuyiwe phambili emuva yinkani, umqanso lo sizakwehla kuza kwehliwa phambili akusetenzwe. Yikho sikunanzelelayo ukuthi lusekelo olunikwa umongameli omutsha, brand new umongameli, uyonikwa usekelo lolu ukuthi asebenze ngamandla siya phambili.
Bakhona Ndlovu abanye kubandla lezanu PF abathi iminyaka yomuntu omele avunyelwe ukuncintisa kukhetho lukamongameli kumele yenyuswe isuke kumachumi amane iye kumachumi amahlanu lambili. Kanti ke bakhona njalo abanye kuzanu PF abangavumelani lakho lokhu. Ulubona njani lolo daba Ndlovu?
Lolo daba ludaba olwenziwa yisection ezanu PF ebonayo ukuthi uChamisa uyala uqibilikezelwa kulokho abakwenza kukhetho. Bayakwazi ukuthi MDC ilungiselela ukudemonstrata, bayakwazi ukuthi MDC iyakhuluma kuzwakale ukuthi ukhetho lwatshontshwa. Yikho ke sebezama ukuthi engxenye bamthulise uChamisa ngokuthi hayi bamethusele ukuthi hayi sesizatshintsha umthetho sitho kumele abe ngumongameli abe le minyaka engamashumi amahlanu lambili. Inkulumo nje akusoze kutshintshe lutho ngoba ipresidensi yavela yasethwa uChamisa wangena kukhetho le minyaka engamashumi amane kuphela. Kungangokuthi ke akusatshintsheki kathesi umthetho kutshintshwe iminyaka ngoba kuyabe sokusobala ukuthi kulo muntu osenqabelwa ukuthi angene ancintise ukhetho. Akusoze vele kubambeke elizweni abantu nabeZimbabwe asoze bakuvumelayo. Izanu PF iyakuxoxa nje izama ukwethusela uChamisa, kodwa akusonto ke ezaphumelela. Ke bayakwazi iqiniso bayalazi ukuthi-ke angemthetho okhona emhlabeni wonke jikelele ke awungeke utshintshe umthetho omunye umuntu eseke wangena. Kuyabe sokukhanya ukuthi kuvalelwa yena, akusoze kusebenze nje i-politics yabo abayenzayo-ke belibandla lapho. Bese ngicina-ke ngokuhleka ukuthi hhayi uMnangagwa kuthiwa brand new. Brand new umkhwenyana wami uMnangagwa utshintshe isudu, ebegqoke isudu emnyama setshintshile wagqoke i-blue. Lokho engu-Emerson Dambutsa uMnangagwa. Ungatshintshi into egqokileyo akutsho ukuthi usutshintshile.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngoMDC ubexoxa endawonye lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule. Usiba lokhulu webhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutsika uthi sezibuyelile emsebenzini iziphathamandla zebhanga leli ezine ezazimiswe umsebenzi ngomfumfu lonyaka. Okwesikhatshana zicatshangelwa ukuthi zazisenza imisebenzi yenkohlakalo. UMangutsika owethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana eTwitter uthi iziphathamandla lezi ezibandisa umnumzana Mirirai Chiremba, uNomeni Mataruka, uGresham Moradzi Gwalo, Azwindandawa Saburi zitholakale zimsulwa. Uthi abacwayisise udaba lolu abagoqela amapolisa kanye labebhanga lakhe kabathalanga lutho oluveza ukuthi babesenza ukungethembeki Njengalokho okwa kukhulunywe emphakathini ngomnumzana William Gerald Mutumbanje owaziwa ngokuthi ngu-AC Lumumba. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Amalunga ezanu PF asefikile emhlanganweni waleli bandla omkhulu we-Annual National People's Conference oqhutshelwa esigodini eMathebeleland South kuqala kusasa uyaqitshwa ngomgqibelo. Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi batshengisele kobulawayo namuhla. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungameli Nkomo Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.